Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwazi omuhle siyalambulela kumsakazi we Studio 7 namhla ngolwesine mhla zine kuNtulikazi 2019 igama lami nguKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje abantu bakhonona ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa okwele Rwanda lapho kunanzwa khona usuku lukaSibusi.
Kuyamangalisa ukuthi umuntu angathatha i-premature edula kangako ilizwe liphakathi kweproblem athwale nabantu ehamba labo khonana awulanto abayayenza khona ngitsho
kodwa abasekela umongameli bathi kulungile akwenzayo.
Into ezomongameli wethu akunanto embi ngakho wakha ubudlelwana futhi sifunde kibo laba asebevukile sekendathi nxa sivuka sivuke sindawoni
sizalethulela ezibhekane labalimi.
Siyalima e-South Africa endaweni yokuthiwa kuseduze ne-Bronco Strait. Siqale indaba yokulima ngo-2014.
Abadabuka eZimbabwe abahlala eBritani balungiselela ukuncedisa iqembu leZimbabwe Netball Team elikumncintiswano we-World Cup.
I-Netball Club yethu yefika mhla ka-5 lapha yehlela eManchester khonapha. So sizaba labanye abazehamba beyihlangabeza eManchester Airport. Abanye abavolontileyo ukuthi babazazibe khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bathi kuyamangalisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela kwele Rwanda ilizwe leZimbabwe lisehluleka ukulungisa umnotho oqhubekela phambili ukukhudeka. Bathi uMnangagwa ohambe kulelo lizwe lezinye iziphathamandla zikahulumende bekumele athumele umuntu ozamela hathi ukuthi ayikholisa kwele Rwanda okuzabe kudliwa ezivela emlonyeni kunanzwa usuku lukaZibuse. Kwaba lempi yenketabechabi eRwanda ngomnyaka ka-1994 lapho kwabulawa khona abantu abafika isigidi. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli sikamongameli. Omunye wabakhonona ngokwenziwa nguMnangagwa ngumnumzana Clement Moyo olela ilungelo likaZulu.
Uyazi ukuthi ezinye izinto zeZimbabwe ungathi kuthiwa ngabantwana abancane abecreshi bedlalisa ama-chips nje kungala problem. Uyazi kuyamangalisa ukuthi umuntu angathatha i-premature edula kangako ilizwe liphakathi kweproblem athwale labantu ehamba labo khonana akulanto abayayenza khona ngitsho ola abazaphenduka besitshela khona ngamanga wodwa into ezingaz yonke into yabo abayenza ayisebenzi. Uya high playing uhambe kwamanye amazwe acelebrate independence Rwanda is progressive under i-leadership ekhona ngazi abantu bakhona beRwanda hambe bayasola kodwa kukhona okungcono kunakithi thina kade sabakhululeka bona besempini. Kodwa ke khathesi esikubonayo ukuthi angikholi ukuthi uMnangagwa ulesifiso sokulungisa ilizwe sibili ngendlela eqondileyo ngoba lokhu ngokunye kwakho nokutshengisela khonoko yena nje kumele abe busy ngokulungisa ilizwe hayi khona lokhu kube siya kuboRwanda tatihani namabulana ilakshari leyo lingalancedi angiboni kuyindlela eqondileyo.
Ubona ngani ngawalile kumbe ngawuthumeza omunye umuntu khona ngale?
Ya ngawuthumela umuntu nje oyedwa at iplane la yama-passengers wafika khona lengesikhathi kumbeni wafika amapresenta loko kokuthwalana namaministers ehamba lawo khona ngazi ungathi kuthiwa kumbe ngabantu labana balesho off ukuthi banjani njani mina angiboni lokuthi kati balaba abantu baseriyazi ngombuso yelizwe silokhondileyo ilizwe laduve abantu lapha bayafa njani kuyalanjwa la sinje kunjalo nje kuvela kunala food security akunala mzamo yokuprovide food security akunamagetsi izikwelede zigcwele emazwe wonke wenana eSouth Africa sibawo imali eMozambique sibawo imali ngapha la iCaribbean la ayisayenzi kuhle endaweni yokuthi bazame ukuthi imali leyo yonke le bayihanise kuhle bazame umunye umzamo wokunceda abantu into zinyaye zihluphayo kodwa bona bachithi luxury nje hayi mina kamboni ngibona thi kuzani kanje kuphela kulalo.
Kodwa umnumzana Joseph Tuma owebandla leZANU PF uthi kuyamangalisa okukhulunywa ngumnumzana Clement Moyo labanye bakhe.
Nxa ngakini kunomkhosi okhona kumbe umshado kumbe sithi i-birthday party kumbe okunjalo ubaba wakhona ngale abe sewunxusa wena sithumela umntwana ukuthi hayi hamba wena mntwana wena uhlale akutshengisele ukudelela yini umuntu okunxusileyo na kwesinye isikhathi asikukhangeleni njengokuthi wona yiwakha ubungani labantu abaprogressive. In Rwanda siyakwazi right now in Africa is one of the countries very progressive in terms of umkhonomo wabo nendlela abaezizinto zabo ngazo. Kuyinokubi ukuthi kona thina lathi ngapha sibe nobudlelwano obuhle labo, ikopene labo. Ilanga abalisebenzele asolanga lincane, ilanga le elikazibuse wabo. Ngakho lathi thina njengeZimbabwe nxa silelangele njalo nxa sibanusa kumele babuye bona abakhulu bankona, hayi kodwa kube sokuya umntwana. So mna ngibona ukuthi into eyenziwa umongameli wethu akunantendi ngakho kudala ubudlelwana kwakha ubudlelwana futhi ukuthi wona at the end of the day sibe ngabantu bani, sifunde kibo laba asebevukile. Kodwa nathi nxa sivuka sivuke sindawoni. Mina ngibona kule ntendi khonapho ukuthi nxa ubaba owanexdraw ethe athi kulo mkhosi mina njengobaba omakhela ngake ngihambe kunokuthumela umntana wami.
Ye, kodwa abantu bathi phela isimo somnotho sibi kakhulu kwele Zimbabwe, nganje uzihlalele ngoba kukhanya kuchitha imali la.
Ngokwesikhathi uza kutela into eqakathekileyo elingananzeleliyo. Ngokwesikhathi for you to make money kumele uzimiselele utona usende imali. Ungalona ufuna ukwenza imali kodwa ungafuni ukukhipha esambeni ube ngumpondo kayintshintshwa, akunato oluzavuka. Yena kanti imali esingabe siyisipendile ungabo kwafana labo abeRwanda basabeithi sihloniphe uYeshua umongameli welizwe leZimbabwe usihlomile wabuya. Lani nxa sithi hayi bakithi sizodeni lapha sizodeni laphana, awuboni into kungasivulela eminye iminyango ngoba anti abona singacabanga ukuthi bona ukuthuthuka kuzavela emakhiyoni kuphela. Kwele sikhathi ukuthuthuka kuzavela phakathi kwethu bonapha singabafowethu labodade wethu e-Africa khona. So akumelanga ikhangelele phansi amazwe e-Africa ngenxa yokuthi sifuna ukuthi bona kube sihambe nawo sosize ngabo-Trump kumbe ngabo-Putin kumbe ngabo-Xi Jinping. Kwele sikhathi bona laba abafowethu abe-Africa labo asibaqaphi isiteni labo nxa bethi bentoento eneyinto. So uzabona ukuthi khona kwanoko imali esiyisebenzisileyo iyenza khonoku uzasibisela izunzo ezasala ezimangalisa lawe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usethekelele amazwe amaningi kusukela ngesikhathi wangena embusweni. Abantu abaningi bathi akukhanyi okwenziwa ngumnangagwa emazweni amaningi njengoba ilizwe liqhubekela phambili libhidlika.
Sike sikhangele ke okwenzakala eZimbabwe okwethulwa ngamaphephandaba atshiyeneyo. Kubikwa ukuthi kube lokuzamazama komhlaba izolo eHurungwe eKaripa nezinye indawo. Lokhu kubikwa ngamaphephandaba atshiyeneyo. Umnumzana Tendai Biti uthi umkhokeli webandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa kumele bahlale phansi bakhulume ngokuhlupha ilizwe leZimbabwe. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-Newsday. Unobhala wephalamende umnumzana Kenneth Chokuta uthi kungamanga ukuthi ulobe incwadi esazisa idale lephalamende ukuthi umnumzana Constantino Chiwenga kasekho. Ngakho ke uthi lokho kuhamba kulokho kumemeteka kungamanga aluhlaza tshoko ngoba uConstantino Chiwenga uyaphila. Lokwethulwe ngamaphephandaba ambalwa. Ye, kwamanje ke sokusikhathi senu phela ukuthi like litsho-ke elifisa ukukhuluma siyakwazi ukuthi lijale ukusithumezela-ke ama-audio atshiyeneyo. So ke nxa usithumezela uyakwazi ukuthi kumele wenzeni, uyangena kuwhatsapp khonambani obesifithizela lokhana kokurekhoda-ke ilizwi lakho ube susithumezela kunombolo ethi 012024650318. Ake sizwe ukuthi bathini abantu namhlanje.
Linjani kustudio 7 ngiyalibingelela lami nguChabalala okhulumayo seBotswana. Hayi, ilizwe leZimbabwe linzima bakithi, asikwazi ukuthi sibheke kuphi.
Sanibonani kustudio 7. Hayi, thina siyaphika. Yeyi, ngikhuluma ngeqhawe lethu uJoshua Mqabukonkomo. UJoshua ebeyindoda emadodeni engubaba kubobaba. Ngoba ngeqiniso ukuthi mina ngibenza isikhathi eside sisebenza sonke. Ngathrena nena ngithrena sisonke, ngithrena savusa isisocha. But ngaba lobuhlungu obukhulu sekuyimi engase ngithatha impahla yakhe ngilisocha ngiyisa kuzano. Ngithatha ngurobert Mkabe yonke enenye enjengakhasle arms emguza endaweni yeplazi lenkuku kupita e-Hope Fountain igaraji lesosithawu konke yimi engakuthathayo. Hayi ngezobuhlungu yinto eyangenza ngisuke ku-ami.
Yelo emsakazweni linjani? Esicela inews kaStudio 7. Sicela inews kaStudio 7 ezanamuhla.
Sanibonani basakaze Studio 7. Hayi siyabonga. Hayi kuhlungu kudliwa ku-AFCON. Hayi kuhlungu kodwa iqiniso ukuthi bona bafanele bengani badlalile ukuze ukuthi babonakale beqhubekela phambili ngomsebenzi. Ngoba ibhola liyaphela. Yeah, hayi siyamuzwa noDube lapha kwela kithi, nami ngikhona lapha endaweni lapho kuthiwa kulezilwane khona. Ngihleli lapha kugomagoma village siku semwadi lo Chris Dube khonapha. Hayi kuzwisa ukuhlungu kakhulu, inyamazana lezi seziqeda izifuyo, zizalimaza labantu. Hayi sicela bangenelele bonke abafanele besiza umphakathi ngalezi izilwane lezi. Ngiyabonga lami ma ungabe ngingazwakala ku-Studio 7 ngoba lokhu ngihlazi ngizama kwesinye isikhathi kungangeni, kodwa-ke hhayi kunganani ngoba kuyasetshenzwa. Siyabonga madoda. Ngibhanda moyo ngihleli komnyama esigodini sakomnyama kugamagama village. Ngiyabonga.
Yes, siyabonga kakhulu ke ukuthi yasithumezela ke imilayezelo etshiyeneyo esesikukhangela ukuthi lisithumezele eminye phela imilayezelo ibe mningi okunyomangalisayo ukwenza ukuthi siyidlale kunamba ke ku-Studio 7. Okumele ukwenze uyafithizela ke khonokho okuyisibhono okutshengisela ukuthi ke ungakhuluma ube sesithumezela ke umlayezelo wakho. Usithumezele kunombolo ethi 011-202-465-0318. Yes, siyabonga. Yes, sikhangele ke ngamafitshane ezivela kwamanye amazwe. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngendaba zekhaya luthi sokulophenyo kulandela imbiko ethi kulabanye babo abakukhasi leFacebook elithuka abantu bokuza. Izulu lesikhukhula selibulele abantu abaningi kwele India esiqintini seMaharashtra. Umbuthano wabatshengiselayo kwele Sudan ufuna ukuthi kwenziwe umhlangano lenkokheli yebutho ngokubuswa kwelizwe lelo kulandela ukususwa kwaye ngumongameli uMnumzana Omar al-Bashir esikhundleni. Njengokulithembisa kwethu izolo, siqhubekela phambili sikhuluma labalimi abatshiyeneyo. Namhlanje sixoxa loMnumzana Lancelot Ncube ofuya inkomo labanye bakhe abakudabuka eZimbabwe abakwele South Africa.
Siyalima eSouth Africa endaweni yokuthiwa kuseduze neBronco Strait. Siqale indaba yokulima ngo-2014. Sahlangana nje singamadoda ekhaya saba ngu-4. Sasesithi yeyi madoda, njengoba ulima sithanda kangaka and we spend most of our time la eSouth Africa. So ma kuyukuthi siyabahloko sicabanga ukuthi sizihamba siye kwenza ekhaya, we will end up not practicing i-passion yethu. Sasesiqala-ke sathenga amathole, sathenga amankonyane angu-17. Babe wabiza ngokuthi ngama-day old, but base bewanikile i-first milk liyana for 1 week. So safika-ke safuya amathole lawana, saba ne-success rate enhle. Akuqala sasithenge 17. Unfortunately lila fohla one of the days eseqalela ukudla utshani la selisidla umkhawuzane. Indawo esifuyela khona ilo mkhawuzane. So kwadla umkhawuzane kwasala 16. Then i-next batch sathenga 15. but sathi ngo 2016 late sabe sinanzelela ukuthi amathola athatha isikhathi ukuthi asinikeze inzuzo uma sithi inzuzo sikhuluma ngamankonyane i-production. Sase siqala ke ukuthenga ezinkulu, sathenga ezinkulu inkomo. We received i plazi or not per se ukuthi sareceive, saqala ukudinga indawo engathi inkulu ngoba sasilima nje khonapho ezakhamizini. Sase sidinga iplazi, sase sithola iplazi komiba kuthiwa ngubhuda. Siyarenta-ke iplazi sesikhulakhulile isibaya. Sesikhulakhulile isibaya ezingu-85. Ezingu-85 excluding amathole. Initially sasithenge KZN ama-Angus Cross. Uma sikhuluma ngama-Angus Cross kusho ukuthi kwazaliswa ama-Friesland. Lezi zichago lezi amshile yazibona lezi ezilamabalabala amnyama namhlophe.
Yeah,
so babefake i-Angus kuzo kwasekuphuma-ke ama-Angus Calf. So saya sasile passion ye-Angus sasesithenga i-Angus Bull eyiyo manje ezibambile esibayeni sethu. Sabuya sathenga lelimo zini bull sasesithenga le Boran. So silama-bulls ayi-3.
Singathi lapho liyaphumelela yini kodwa ngokuwenza wena?
Esingathi ngawulima ungaphandle kuba nama-challenges here and there because babe befuna ukuthi bazwisise ukuthi kathi abantu laba abazokwenza i-farming lapha ngabantu abanjani. So mabe ngakujayeli kuba nama-strange nje interactions nje ne-community or sithi ama-neighboring farmers.
Mm-hmm.
But okwamanje sicabanga ukuthi sesi-right manje ngoba sesirenta ama-farm ayi-3 sadinga two additional farms senzele ukuthi sibalekele i-overgrazing la esikhona. So ngathi sesiyamukele kangcono ngoba sesijayelana nawomakhelwane. Embuzweni wakho ukuthi siyaphumelela, njengoba ngithi ukuthi saqala ngamathole, sesiqala ukuthola amathole from i-production esingathi yethu. So far sibe 13, which is the second series. The first series has been about 10 last year. This year we're expecting about 8 amathole. So we'll say ivalu yakhuphuka kancane.
Awuboni ke besingaxoxa nje ilanga lize litshone kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoye. Sicela ubalise abalaleli ngamafutshane sibili ngokulima kodwa ungabatshela.
Balaleli sibonge ukuthi sithole ithuba lokuxoxisana nani. Ngicabanga ukuthi eZimbabwe sometimes i-farming iba egazini bese silimitwa maybe i-capacity lama-resources. But lapho khona is still possible wherever you are, it's possible ukuthi wenza i-farming yakho. Because siyaye sibone ngathi uma singaphandle sicabanga ukuthi akula nto engayenza. So ngiyabonga ukulalela kwenu, hopefully kuzancedisa 1 or 2 people siqhubekele phambili ngokulima.
Umnumzana Lazarus Ncube ufuya inkomo kwele South Africa labanye bakhe abadabuka eZimbabwe. Sixoxe laye ekwele South Africa.
Inkokheli yebutho leMelika ikhangelelwe ukuthi izadakazelela usuku lukazibuse embuthanweni oqoqwe ngumongameli Donald Trump obizwa ngokuthi yi-Salute to America. Umbuthano lo uzakwenzelwa eWashington DC lapho kuzabukiswa khona imibhobho, indizamjina lokunye okusetshenziswa libutho. Kuvame ukuthi kwenziwa umcimbi olabaculi lokunye okutshiyeneyo hathi ibutho elibukisa izikhali. Amalunga edale le-Congress akubandla lama-Democrats athi kawanikwanga amatikiti okuya emcimbini lo njalo kukhangelelwe ukuthi lokhu kuzabiza imali eningi engekho kubhajethi yelizwe. Kodwa-ke uTrump lamalunga ebandla lama-Republicans bathi kudingwe imali yokwenza umcimbi lo kunhlangothi zikahulumende ezithiyeneyo. Ilizwe leMelika lathola uzibuse ngomnyaka ka-1776. Abantu abaningi bathakazelela usuku lolu. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Danny Moyo, ingcwethi kwezombusazwe othi kuyamangalisa okwenziwa nguhulumende kaDonald Trump.
Siyaqalisa ukukubona lokhu lapha e-America. Mina seneminyaka eminingi ngihlala lapha angaze ngibone i-parade isenziwa into yokuqala. Okumangalisa kakhulu ukuthi sikubona lokhu kuyinto evame kakhulu emazweni okule dictatorship khona okufana labo North Korea labo Iran nakuphi lapho esazikhona ukuthi babe bezama ukushowa i-show of force ukwenzela ukuthi bakwazi ukucindezela abantu ukuthi abantu banga complain or noma ukuthi baphakame against government. So guess mangalisa thina kakhulu uboni America isiba liparate efana nale.
Kodwa ke lapha ukhanya ngazala umongameli ufuna ukuthi azenzele kube ngokwakhe. Wena ubona kwakho ubonani uthethe khonoko okwenziwe eNorth Korea, eRussia nakwezinye indawo yini lakole Iran?
I think vele ukuthi ukuthethe lapho ngoba into engavamisanga ukubonakala oyisenzeka eAmerica, in fact akazi yenzeke. So the only way esingakubona khona ukuthi ukuthatha kuwo la amazwe alama questionable human rights indlela abathutha ngayo singathi ama-citizens ayo ngama-detectorship. So asazi ukuthi yena ukwenzela ukubonisa i-power umazwe angaphandle noma ukwenzela ukubonisa i-power khona la ngaphakathi ekubeni kuyukuthi into emangalisayo kakhulu njalo futhi esithusa abantu abaningi.
Kodwa ke nxa sikhangela sibilela ngokutsho kwakhe uthi hayi sitshengisela ukuthi iAmerica phela siyahlonipha ibutho yena utsho njalo phela. So ke kodwa ke nxa sitsho njalo awuboni ukuthi ungabe le mcijo khonapho?
Hayi awukho umcijo awubekawo ngoba i-constitution eAmerica iyakhuluma ukubana i-military i-army i-operator ngaphandle kwelizwe. That's why even noma kunama-riot la noma kunani awusezibona amasosha ayi-deployo. So in other words ukuletha amatanka lani lezindiza ama-bombers nani ukuthi kushowcase sokufana lokuthi i-military si-operator ngaphakathi kwelizwe even though well in this case ngoba kwenzayo is just nje to show. But i-constitution ithi i-military yethu amabutho ethu kumele a-operate ngaphandle kwelizwe kuphela.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi kwezombusazwe sisixoxela eseWashington DC khonapha eMelika. Wezemidlalo, iqembu leHighlanders Football Club selimise umsebenzi umsekeli womgcini sihlalo loNobhala Jikelele. UModeni Ngwenyalo Israel Moyo betheswa amacala okudelela abasebenza labo. Kabasavunyelwa ukungena ezikhundleni zeqembu leli ongomnyaka. Ukudonselana kukaNgwenya uMoyo labanye abakhokhela ibhoso kwavela ngesikhathi kuphikiswana ngokuqatsha uNhlanhla Dube umqondisi weqembu leli. Olunye udaba lwemidlalo, abantu abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Bhrithani bathi sebelungiselela ukuncedisa iqembu leZimbabwe Netball Team elizanqikelana lamanye ekumncintiswano weVitality Netball World Cup kwele Bhrithani kusukela mhla ka-12 kusiya mhla ka-21 Ntulikazi edolobheni leLiverpool. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, sixoxele Elvis Mpofu okuManchester Warriors Social Club.
I-netball club yethu ifika mhla ka-5 lapha yehlele eManchester khonapha. So sizaba labanye abazehamba beyihlangabeza eManchester Airport, abanye abavolontileyo ukuthi ba bazaze khona, and then bazabe behlala eLiverpool. So mhla ka-6 on a Saturday bazabe bele edina gala ehostwe yi-Liverpool, abantu abase-Liverpool khonale ukuthi abafuna ukwenzela i-netball club yethu. And then mhla ka-7 July bazabuya ngapha kithi eManchester. Esizawenzela khona thina i-fundraising ezama ukwenza i-fundraising yabo. So at the moment kwesilakhwe okungani besasizela kukathesi.
Likhangelele ukuthi lizadinga imali enganani ukuthi libancedise?
Okwemali ngeke sisho kathesi ngoba uyabona it's on voluntary basis. So we can't say much with this. Siyakwazi ukuthi sikhangelele njengokuthi eManchester thina i-club yethu, social club, ile ama-members angu-79. So we're looking at about over 150 people abazabuya benze fundraising. So asikwazi ukuthi singaba le mali esizayiraise at the moment. So we are looking at quite a bit of a cash method ezabuya or whatever. And even in kind, in everything ungani kuzaraise.
Yes, singathi lina ngokubona kwenu libona zala abantu bathabe kanganani ukuthi iZimbabwe netball team iyeza khona.
Abantu bajabule kakhulu, yazi ukuthi kule iZimbabwe izoparticipate entweni nje so injenge World Cup, yazi ukuthi and ngokuqala lokho beqembu lethu le netball eZimbabwe liparticipate ku netball World Cup yangithi. So especially abantu bethu abayindlenzi laba abanye sebelesikhathi bengazake behambe ekhaya, abanye bahlela lapha isikhathi eside. So kuba kuhle kakhulu, bajabulela ukuthi beze kusikhathi sokwenza labantu kanjani be represent ilizwe le especially ngomdlalo we netball ngoba somdlalo lo oba onjani o so popular kakhulu like football so we have got lots of interest of a lot of people
singathi ke ngokuthakazelela konke elikwenzayo abantu bayakwazi ukuthi i netball xa umuntu ehlohla kumbe senza konke lokho uyabe senza
ha sithemba lokho abantu bonke nje nje abantu abakhulela ithe Zimbabwe abaningi basho bakhona nje sasikhula sivukela lati netball siyakwazi ukuthi kulabo goalkeeper tano no goal scorer defender obani bani siyakwazi ke nje kancana okwanye bazafunda khonapho ngoba themba ukuthi abanenye abaza interact abazothola isikhathi sokuxoxa la mantombazana engafika lapha so bazafunda okuningi khonapho kubuya kweqembu
le yes yabona ukuthi iqembu le Zimbabwe Warriors kade likhona ngale ke kwele Gibhide kodwa lenzanga kuhle ukuthi laba benze kuhle ubona ngani kumele kwenzweni
themba thina sizabanika i-support abayidingayo ngendlela lapho sizabuya ngokuningi zethu angithi sizama ukubathuthukisa ukuthi sibanike that confidence ukuthi hayi singamva kwena konke okwenzakale ngale i-sport as well lanti okwenzakele kweZimbabwe bazamile abafana behlulekile kodwa hayi amantombazana ngapha sizawazama ukwanika i-confidence that's why senza ama-fundraising la sibathengisele ukuthi sijabulile kakhulu ngento abayenzayo ukuthi bequalify ukubuya ngaphi kuma World Cup ukuze bequalify so that's why we're doing all this for them to make them feel comfortable and home. Ukuthi bezilapho labo bathi behlale besike bezohlala lapha besiyadlala bekwazi hayi singacabangi kakhulu be concentrate kakhulu ngapha emidlalweni yabo kuphela abayenzayo.
Yes, okay, akuthumezele abantu bezibabho umlayezelo ufuna ubatshela wona ungabatshela sithi.
Hayi, sina singabatshela lapha nje abantu be Manchester Warriors and then including our Liverpool co-host as well nje labantu be UK ukuthi sonke sicelani please njani ngemva kweqembu lethu leZimbabwe ngoba bazorepresenta emdlalweni omkhulu kakhulu okhangelelwe umhlaba wonke. Please, please, siyalicela lonke sibenzani sisupporteni iqembu lethu. We know ama Warriors ahlulekile but now we have got another chance. Iposition abakuye inhle kakhulu ngoba emhlabeni bangunumber 13 I think eZimbabwe. So ngibatshela hayi thina njengabantu beManchester labe Liverpool lama co-host konke le UK yonke. Siyabe sibhizi sikhona thina in person sisupporta ileli qembu lethu leZimbabwe so labo bebe ngemva kweqembu lethu
u-Elvis Mpofu u-Manchester Warriors Social Club khona ngale ke eManchester kwelebhilitane yes sicela abantu ukuthi lisithumezele imilayezelo lapho ukuthi sixoxeni sibanenge sibone ukuthi singathini ngakhona ukwenziwa i-netball club yeZimbabwe nokunye ke okuthiyeneyo silobo bakhona manje ecingweni kusanokhoza Sanokhoza kunjani?
Sikhona tibani njani mina?
Ye, uvuka njani lapho khona kodwa?
Hayi, siyavuka umkhanda nje kuphela ekuseni.
Ye, so ngamafutshane sibili ngoba isikhathi sesiphelile vele. Wena ubona njani khonokho ukuthi i-netball club yeZimbabwe iyadlala ku-World Cup? Ukuthi nganqoba yini?
Hayi, ngifisele kuhle kakhulu i-netball club ngoba ngiqala nje ukuze kuthiwa ingenele imincintiswano efana nayo naleyo akaze nihlangane lakho.
Yes, so
ngikuzokuthatha
nje kunawo lokhu kuphela. Yebo, twa ke ngama i-netball yama Warriors. So ngani kumenjalo he? So ke badlala khona ngale distance. Yeah.
Ngikhe ukuthi bona baza kwenza ngono kulama doda la siyangizikela pedigree.
Yeah. Awuboni ke sanokhoza siyabonga ukuthi ungenile kuhlela ungakhohlwa ukuthi usithumezele ku WhatsApp umlazelo wakho siyawusebenzisa kusasa. Sibonga kakhulu baba.
Kulungile sithumela imlayezelo ngoba siyabonga.
Siyabonga kakhulu bye bye.
Indoda ingawa namhlanje sakuphithe ukuphuke. Hawa namhlanje sasiphinde ku lamtana du lamtana abuchu ngidama komane
yini sizale ophele ka James Marabini kodwa singakehluka nothi sikhangele indaba bezigokela lomhlanje abantu bakhonona ngohambo luka mongameli Emerson Mnangagwa okwele Rwanda abasekela umongameli kodwa bathi kulungile akwenzayo kuzobuya ke abadabuka eZimbabwe kwasebhilitane bathi basekela iqembu leZimbabwe netball team ekumncintiswano uWorld Cup. Sikuqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje oluvalisayo ngoKip Stube.